singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha ngapha, kuthini kakhulu nokwenzakala ekhaya, ngoba okwekhaya baphungu introduce nje i-lockdown without any strategies. Kungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani. Lezo siyezwa singaziki singaziloku bacizenakana ukuthi kulezimali eziningi eziye zathelwayo elizweni ezaziwayo ukuthi izomelana lo msebenzi ngalowo. Ngoba ngike ngakhangela amanye amaphephandaba yade ngiwabala nje ngasinki 2 days ago, lapho ezengikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekupheni izimali ngama-IMF fund, ama-wealth fund la kwakule fund abakwanisa ukuthi basizenisele imali ukuthi izoyencedisa abantu ekhaya khona ngalesikhangele kakhulu omama abayiba bakhangelele nabantwana abayiba bathwele imizi yabakhangele labo bababonke. And i-lockdown yangikhona angazi lokuthi isebenza njani i-lockdown yangikhona, ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nakukuthi uhulumende kule ntiya yefuna ukuyenza iyavuleka, ngabe ukuthi bafuna ukuvayela babavayela labantu. So kuthwalisa omama kanzima kakhulu, ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafike abantwana. Bengikhangele nje kulenye iprogramu eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale, obefida abantwana amaporiji ayazi babekumangalisa kakhulu, ngoba kuleni naleyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu instead ukuthi bangabantwana kodwa labantu abakhulu, ejengisele ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele. Njalo ikhulumende nxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani, azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
Akulanceda kwamnikezayo abantwini, abantu bathola ama-donations from abantu ama-private organization lama-private, which is okay endaweni ezingama-chefi. Kodwa lawo ama-programme afuna uhulumende ukuthi angenele phakathi layo ancedise phakathi makomsebenzi omkhulu kangaka oyenziwa ngabanye. Kodwa nxa lingancediswa nguhulumende weni, yazi can only go so far, aleyezike liyifika ngaphi.